sendaba ku VOA Ndebele.
Studio 7 namhlanje ngolesibili ekuseni ziku 28 kuzibandlela 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje udubo lokusilela kwamafutha ezimota obeselu inhlala yenza solufikile kusibanga esibi, abanye abachayeli bezimota sebelala endwendweni zokuwalinda njengeminyakeni embalwa edluleyo.
Ngike ngathi ngisedwendwe samafutha ngiphelela eHarare. Nginazelela ukuthi omnye ubaba obesedwendweni for almost like an hour esiyaphela i-40 times. Esisho futhi ukuthi hayi imali yiyona le imali esilayo.
Isigodlo someli weZimbabwe kwele South Africa sithi sizacwayisisa ukuba umnumzana Phemo Dube ocatshangelwa ukuthi nguye owabulala ipolisa leSouth Africa, uDetective Captain Maje engabe eyisizalwane seZimbabwe ngempela.
Ngike ngabona izithombe kumbe ngithi imfanekiso esho njalo, kodwa ngangilaqiniso ngoba kasikatholi kwi-statement esingabi sina i-statement esingabe likhuluma iqiniso. Ngoba lo mpikisa wakhe mina bengamazi.
Sonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Udubo lokusilela kwamafutha ezimota osoluyinhlala yenza solufike kusibanga esibi, abanye abachayeli bezimota sebelala endwendweni zokuwalinda njengeminyakeni embalwa edluleyo. Lokho kwenzakala intengo yamafutha seyakhwezwa njalo kumaviki amabili edluleyo. UChris Kande weStudio 7 ubuze umkhokheli wenhlanganiso yeMotor Industry Association of Zimbabwe, umnumzana Bedniko Bebe, ukuthi kambe kungabe kusenzakalani ngalolu daba.
Ngibona ngani amafutha ukuthi alunge kuyafanele ukuthi kuqale kufunde ezimotweni zokuqala, ngoba kuvele abantu sebezele kujayele ukuthi ihlala yenza. Akusola nto esibethusa ngoba bazi ukuthi nxa ufuna amafutha kufanele uzame ukudinga kuphela ukuthi lapho ungathola khona udwendwe olungani lufitshane kulelinye ukuthi ukusilayina-ke na ukuthola amafutha. Lokho sokuyinhlala yenza into esesiyijayele.
Yona intengo ke abantu bayenelisa yini ukuthenga amafutha, ngoba sike sezwa abanye besithi abasayenelisi ukuthenga yona ihafu nje.
Ngike ngathi ngisedwendwe samafutha ngilisilela eHarare. Nginazelela ukuthi omnye ubaba obesedwendweni for almost like an hour esiyaphela i-40 times. Esitsho futhi ukuthi hayi imali yiyona le imali edlayo. Sokulokunzima yikuthi nje umuntu angavele ajayele ukuhamba ngemota, kuba nzima ukuthi athi amafutha asedula abesefaka imota kungakade emtoka ngoba kangujayelanga. Kuvele sokulobunzima abantu sebehamba ngama-fuel okuthiwa ngesilungu imota iyalim, kodwa ngingaukuthi uvele ujani uhamba angabona silayita ahambe ayesele i-4 liters, 5 liters ahambe njalo angabona silayita lapha okushotela khona imali nje mhlawumbe bayapaka abanye khonapho bemeleni ukuthi azathola imali yokuthi athele futhi ngelila. Abantu bakithi sebejayele nje ukuthi kona laba nabantu osiphila nzima njalo bazimisele ukuphila nzima.
Khona emkambo wensitha e-black market iyatholakala na injalo yimalini ilitha elilodwa?
Kathesi-ke osekusenzakala ukuthi i-black market kayisekho kulaba abathengisa ngemali yabo le-RSBS. I-black market ikhuphisa abafana-ke kulezi indawo ezilama ezithela amafutha ngemali yangaphandle kwelizwe. So abafana kukhanya ngani bayahamba-ke bayethenga amafutha kulabo abethengisa nga-RSBS bese besiyakuma ngale behlise kancane kulabo ababethengisa amafutha ngemali yangaphandle kwelizwe.
Lo mnumzana Bedniko Bebe, umkhokheli wenhlanganiso ye-Motor Industry Association of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekoBulawayo.
Kusukela namhla kusiyafika ngolesihlanu sizalethulela udaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe. Lalelani esizazilethulela khona emsakazweni weStudio 7 kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM 4930 1380 laku 15460 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Lingakhohlwa ukusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Lingakhuthwa ludaba lolu nsuku zonke kuStudio 7.
Isigodlo someli weZimbabwe kwele South Africa sithi sisacwayisisa ukuba umnumzana Primo Dube ocatshangelwa ukuthi nguye owabulala ipolisa leSouth Africa uDetective Captain Magic engabe eyisizalwane seZimbabwe ngempela. Umoyo wadutshulwa ngemva kokuba amapholisa edubulane labane ababalisa uDube, uBongani Moyo, uMongameli Mpofu nomunye okuthiwa nguRoni ongasazwisanga ongaziswanga isibongo sakhe. Imizamo yokukhuluma lesigodlo somele weZimbabwe khona leSouth Africa ihlule. Kodwa uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yesizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Mabhena, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Thina ngokuzwa kwethu ukuthi lo muntu okuthiwa ubulele iphoyisa uyisizalwane seZimbabwe. Kodwa ke u-ambasada uthi yena usaphenyisisa ukuthi ngabe izizalwane zaseZimbabwe na. Ukuphenyisisa kwakhe ufisa ukuthi abone incwadi ezikhomba lokho ukuthi uzala eZimbabwe. Kodwa ngiyakwazi phela ukuthi abantu abaningi bahleli khona beSouth Africa beZimbabwe kabalazi izincwadi ezekhaya. Bakhona abantu abangenawo ama-birth certificate, abangenazo izithupha. Abanye vele babuya bengenama-passport. Kodwa umuntu abe vele sazakala ukuthi yena ngokwangabo.
Sike sezwa eminye njalo imbiko ethi yena lo okubulala ipolisa engalaye ebulewe esitokisini. Kungakuliqiniso yini?
Ngike ngabona izithombe kumbe ngithi imfanekiso etsho njalo, kodwa ngangilaqiniso ngoba akasikatholi i-statement esingathi thina i-statement esingabe sikhuluma iqiniso. Ngoba lo mpikisha wakhe mina bengamazi. Lo engiwubone usekuletha ku-social media angikwazi ngumpikisha wesidumbu sakhe kumbe kayisilo. Lobo bufakazi kangilawo. Ngoba esikwazi lo thina ukuthi wabotshwa nxa kuyukuthi kukhona okuba kwenzekele ejele, amapholisa somele akhiphe i-statement asho ukuthi eqinisweni yebo umubaba ubhuti lowo usedlulile emhlabeni kumbe kadlulanga emhlabeni. Njalo futhi sifuna ukwazi ukuthi nxa esezandleni zamapholisa esedlulile emhlabeni kwenzakaleni, ngoba nti nxa kuyukuthi usetheswa icala kumele uma uyebingelela umantu uyekhulisana laye ugcinwe ngamapholisa, ngoba amaphosa abekukhiphe emphakathini ekukhiphe izinto ezimbili. Okokuqala ukuthi umphakathi uphephe, nokuthi lawe otheswa icala uthethwe uphephe emphakathini, ukwenzela ukuthi icala lakho lithethwe ngendlela eqondileyo kuze kubonakale ukuthi kambe leli calo letheswayo kuleqiniso kumba kusoqiniso.
Khona elokishini le-Deep Sploot lapho esizwa kuthiwa khona bekulo msindo kulandela khona okukubulawa kwepolisa, kumi njani ngokuzwa kwenu?
Besizwe kuthiwa namhla kuzaba nomhlangano, kasi laqiniso ukuthi lo mhlangano wenzekile, kasi asizwa lutho ukuthi uhamba njani. Kodwa okukhona ukuthi abantu bahlalele evalweni njalo bethuselwa. Sibonile futhi kusekhuletha ukuthi uminista wamapholisa ubaba uBhekicele ukhiphe i-statement esithi uyaphikisana lalokho okuzakuthiwa i-total shutdown e-Dusnot. Okusupha kakhulu ukuthi sekukhanya ukuthi wonke umuntu ongenancwadi zokuba semthethweni uyisidangi kati kayisinko. Abantu kunzima ukuthi bathole izincwadi esemthethweni. Siyakhumbula ukuthi abantu abathola izincwadi esemthethweni ngabantu abafika before 2010 bathola lokho esibiza sithi ngama-special terming. Labo abafike ngemuva
bayasebenza abanye bakhona abaningi babo kodwa abanazo lezo zincwadi abanye bayahamba besiya-renewa ama-asylum document abo bafike laphana baba-reject bonke labo bantu ngabantu abasebenzayo ngase kudingwa ngesikhathi kubulewa iphoyisa kumbe kube lobugebengu sokudingwa abangelazincwadi ibona ngani sokuyukuthi ngolwasemzini sicriminalize the migrant community thina esingahambisani lakho.
Lo ngumnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe eZimbabwean community in South Africa. Ubekhuluma ecingweni estudio 7 esejohannesburg khona le kwele South Africa.
Amavuko umthwakazo omuhle okhulumayo nguMike Hobe. Liyamenywa kuhlelo lwabatsha olwe Big Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sikhangela impilo yomculi owaba lodumo. Ingoma zakhe zijabulelwa ngumuntu wonke, hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lakwamanye amazwe. Umoyi uOliver Mthukudzi, yena obhubhe ngomnyaka odluleyo. Yiziphi ingoma ezikukhumbuza uTuku? Sihlazi imbali yempilo yakhe ukuthi yathinta njani abaculi abasachathulayo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Mthakazo muhle, Zimbabwe muhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lelami uMike Hobe ngo-8 PM.
Lesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezingomaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Izilwane eduzane ledolobho leVictoria Falls sezibulele inkomo ezingamachumi amathathu lanhlanu kanye lembuzi labo mabhemu kumawadi amabili kusukela ngenyanga edluleyo. Izakhamizi zithi ezinye izilwane zilamakhola entanyeni okutshengisa ukuthi ziyabe zibaleke lapho ezigcinwa khona. Imize ethintekileyo ngeyemonde, emvuthu, endlovu, empumelelo, edidobe lechikandakubi. Umlisa umnumzana Jaheli Duna Ndlovu usecele uhulumende ukuthi angenele kulolu daba ahlenge izakhamizi. Abachayeli bemota zohlobo lweHonda Fit abathathu abetheswa icala lokuthathela abantu impahla zabo behlomile ngezibhamu edolobheni lakoBulawayo sebebanjiwe. Abathathu laba abemakhandeni leCowdrey Park ngomnumzana Innocent Dube, Handsome Ncube loHonest Maseko baleminyaka engu-21, 22 le-23 bathiswa icala lokuthathela abantu abadinga imota zokuhambisa ama-cellphone, imali, impahla zokugqoka lokuninginingi ngemva kokubabizela kokuba driver bebase kwenye indawo lapho abafika bebathathele khona. Batshengisiwe ke ubabizwa labo ababathathelayo impahla zabo babaqamba ukuthi ngempela yibo. Sithanda ukuxolisa ke kubalaleli bethu abake besilandele ke kukhasi lethu leFacebook kuVOA Ndebele lapho esijayele ukulive streama khona ukuthi lamhlanje imitshina yethu ayisebenzi kuhle. Kodwa-ke lisixhaseke kusasa, sithemba konke kuyabe sokulungile. Njalo lingasilandela-ke emsakazweni weradio. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Sanibonani Studio 7. Igama lami uSiphosisi Majazi umselekali ndamkhonto ngilinde ngolanda ezamakeshiya kumfundo imfanane. Sithi sihlutshwa yindlala sibaleke size emazweni sikhuselekiwe. Nako ke manje kunzima kuyagijinya edip sluthi abantu isiphansi phezulu ngomuntu oyedwa owenze nje ukukhohlakala. Abadala bengicela ukuthi please linye likhuze abantwana. Ngoba manje kuyindlala kunje kuphilwa ngokuthi sibe sithenga khona lokho okungamachukela sikuhambise ekhaya abantu bekwazi ukuphila. Manje sesiphila sigijima njalo sebenento ebambekayo ukuthi abasasifuni ngesizathu esinje kunobufakazi. Kanti-ke vele kunenzondo ebivele ikhona noma nje ibithule isibhobozwa ikuba ngathi mhlawumbe vele yi phezwa lento eyenzekile kodwa ke nabazali bezama ukuthi mhlawumbe bekwazi ukutshela ingane ukuthi lokhu into enje ingenziwa into embi. Nginomfowethu oboshiwe sepolice station. Siqala sihole inhlamba ukuze sivunyele ukuthi singene phakathi. Kwesinye isikhathi nixotshwe, nihlale lihlale ngaphandle lize lizwelwe ngaleso sikhathi saba abafuna sona. So please lento ibuhlungu kakhulu. Ngiyacela, ngiyabonga.
Okhuluma njalo ngithakani mhlaba ngisegoli mina. Ngicela kakhulukazi iStudio 7 izame mhlawumbe ukuthi isabalalise lo mlayezo kakhulukazi kubafowethu abaseZimbabwe abahlala kule South Africa. Kakhulukazi ake mhle ngibeke cucace. Kakhulukazi kubafowethu amaNdebele kakhulu namakhala. Bafowethu lakwazi ukuthi leli lizwe siphila nzima. Bafowethu into esiyenzakele la ngabafowethu asebe esuke benza umonakalo madoda siyithandi. Sicela ukuthi lani lonke madoda elikuzulele likubonile lapha kuma social media lokho kwenziwa ngabafowethu. Sicela ukuthi lingakwenzi. Besicela futhi nabaholi bakithi besenze besukume bephakame beke beke noma ngabe yimeeting impela eqoqa isizwe sakithi ukuthi abantu bakithi bezama ukuthi betshelwe boboniswe ngento le yokudlwangudla ngenziwa ngabantu bakithi. Isizwe sakithi sesilegama elibi eSouth Africa. Noma yini emoshakalwa simoshwe ngamaZimbabwe. Noma yini eyenza simoshwe ngamaZimbabwe. Ngoba ungananzelela icrime eningi ikhoza ngabafowethu abohlangothini lakithi emathepheleleni. Angaze ngizokuthiwa umshona useyenze lokhu nalokhu. Hayi cha, bafowethu asingayenzini ngathi sizingane, isicelo leso.
Sizalibonana umsakazi omhle. Mina ibizo lami uNdodana Ndlovu, ngiye engigabeni senkaya
eGonya.
Ngiye enkaya eGonya, ngokuhlala ngilapha eGonya. Esiphilele ukusebenzela kona indlala. Njengathi nesakhulayo ukuthi mhlawumbe uthi nawe mhlawumbe unento ofuna ukuyi-achieve, uyi-develop elifeni yakho. Ayikho into ongayenza nje sokuphilela indlala nje. Kuye futhi sithi silapha eGoli sibe siyahlukunyezwa. Abantu beZimbabwe baphathwa njengezigqila kabuhlungu njani. And lo president weZimbabwe othiwa uMangwagwa wakhona lo ngabuya kubona ukuthi sihlupheka kanjani. Ngabuya uchiya la umbuso lethi hayi alike lithatha abanye lanilike lizame liqhubekele phambili. Kodwa ngenxa yokuthi ufuna ukukhangelela isiso sakhe kukhohlwe ngabantu abahluphekayo elizweni ngabe kuthiwa mhlawumbe azi le nto le momubi lo muntu lo into ethiwa izanu into esingasayifuniyo nje.
Sarubani basakazi beStudio 7. Ngokuzalwa mphuma enkaya kosikhokhokhona kodwa ngokusebenza kwamanje lapha eJohannesburg eSouth Africa. Ikakhulu ekhaya ngikubeke nje ucaca ukuthi ma ungasapoti izanu PF ukudla awukutholi. Bathi kumele ube le ikhadi laleyo hlanganisa ezanu PF. I-constitution ayisho ukuthi ufanele uforce ukuthi usapotele ibandla. Bazobe beyala bona mebekuzwa bona bezani bethe akulanto enjalo but bagqugquzela ukuthi abantu bakwenze lokhu ukuze i-freedom of choice ngesilungu asinayo. Mhlawumbe sifunde singabantu abacindezelwayo kuphela.
La indlala ikhona sibule Zimbabwe lami nginje ngayibona ngo-December but yeish engakubona ekhaya akukho kuhle kakhulu. Umnankakho bayasutha but banika abantu amabele bethi into abantu abayiholisayo, into engadlekiyo sihlobo sami, into engadlekiyo noma ungaze uhambe uyayigayisa imfe sibinalo imfe straight lokuthi nxa ungazukuthisithola sakhona sebe simnyama nje ukuze mfise ukuthi ngalobana kwesinye isikhathi ngalobana mbumnankakho layo yakuthathe kulokho kwinto kupha abantu ake kudlezwe ukuthi kuyadleka kumbe kanjani. Yazi ukuthi straight eZimbabwe abantu badubeka shema ngomnankakho lotshiwe ngalaba abantu angikwazi ukuthi uNkulunkulu uzabathatha sokuthela. Hhayi Zimbabwe sizohlupheka mpela, sazi ukuthi sizohlupheka kuze khe kuma kuphi.
Igama lami nginguwayizimeni wabampofu. Ngisola indlela abaphathana ngayo bengabantu begovernment, abantu abasephalamende ngokungazwani kwabo lokungabonisani ngasolinye ekuthuthukiseni umnotho welizwe leZimbabwe. Babe sebebambana le opposition party eyiyo enkulu ebalandela iMDC alliance. Babe sebehlanganisa umqondo babona ukuthi izwe bangalisiza kanjani ukuthi abantu bathole ukudla, abantwana baye ezikolweni bafunde. Ezitolo kakusela mpuphu, indlala sizalele, izalukazi ziyakhala kambe abangakwanisi ukuziselela labantwana abancane, kanti jona abanye begcwele emazweni ngenxa yomumo welizwe manje izwe abantu bakuphila bethini. Ngiyabonga yimi uWise Man from eLwagwelu.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sithanda ukulithatha leli ithuba ukuxolisa njalo ukuthi lapho esandise khona ku-live stream akukhasi lethu le-Facebook VOA Indebele asenelisanga ukwenze njalo namuhla ngoba imitshina yethu ingalunganga, kodwa lisixhase nje kwezinye insuku konke kuyabe kulungile. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, igqwetha likamongameli Donald Trump umnumzana Kenneth Starr uthi abantu yibo okufanele bezikhethele ukuthi umongameli Donald Trump abe ngumkhokheli welizwe kumbe hhayi, njengalokho okwenzakala ngokhetho kulokuthi ibandla lama-Democrats lizame ukumkhupha embusweni ngohlelo lwe-impeachment khona kungelabufakazi obuqinileyo. Umnumzana Starr uthi uhlelo lolu sokuyisikhali esisetshenziswa ngokungekho ngemfanelo elufananisa lesihogo kanye nempi. Abadingisisa ngembangela yokuwa kwendiza mchina yohlobo lwe-helicopter eCalifornia ebulele owayengumdlali we-basketball uKobe Bryant lendodakazi yakhe uGianna labanye ngesonto bathi umtshayeli uzame ukuyiphaphisela phezulu evika iyezi okubangele ukuthi iyewela ezintabeni. Lawo ngamazwi okugcina avelele kumtshayeli lo laye othone labanye ngesikhathi besiya lapho uGianna obekumele ayidlala khona umdlalo we-basketball. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika sixoxa lomnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBrithani ngokuthonisiswa kukamongameli Donald Trump ngohlelo lwe-impeachment olusaqhubeka.
Into eyenzakalayo lapha e-America sonke siyikhangele. Kodwa ke kakhulu futhi nxa siyikhangela siphinde sibuyisele njalo isikhathi emuva ukwenzela ukuthi sithi ukucabangisisa kahle, ukwenzela ukuthi sibe lama-answers angcono. Before kuzofika ama-elections la yiyo ayenza uTrump ukuthi azabe ngu-president, ziningi izinto abalelwa kizo ezazifanele ukuthi ngabe zamenza waluza. Kodwa ke sabona futhi ebeqhubekela phambili esiyanqoba esiyanqoba kuma-elections. So mina lokho kwenzakalayo kathesi ngendlela abatshengisela ngayo isupport abaseluhlwini lwakhe, ngibone ngathi uTrump still noma kungaze kuyeyiwa kuma-elections nxa kwehlulile ukuthi impeachment le iphumelele, still kuma-elections uzafika aphumelele.
Kungani lokho ethola usekelo lanxa kuthutsha nje okunye okungani engabe waphambanisa?
Izinto ezingenza ukuthi balokhu beqhubekela phambili benikeza usekelo ukuthi kulezi zathu eziningi. Esokuqala kakhulu engingasibala ukuthi ukuthi umuntu ongumongameli noma abantu abayazitshela ukuthi yibo bamkhethayo bamfaka ukuthi abe kuleso situla akiso nxa ephuma nge-impeachment kuyinto eyangisayo kakhulu, njalo yinto eyabizakhipha ama-marks amaningi. Yingakho bezama ngakho konke okusemandleni ukuthi bamprotect uTrump ukuthi engaze ephume, njalo ungaluzisi ibandla lakhe ama-points ukuthi baqhubekele phambili belibandla elibambeneyo noma nje kungabe bekunye bekukhanya. Baningi abakubonayo bakhona abanye engilokuxoxisana nabo ngisiza ukuthi inkulumo bayayibona ukuthi lapho umongameli uTrump wenza into engalunganga. Kodwa-ke ngesizathu sokuthi bona abafuni ukuzehlisa isithunzi sabo entweni yabo abayenzayo, yikho beqhubekela bemnikeza usekelo. Njalo kodwa-ke abanye sikhumbule ukuthi uTrump ukungena kwakhe laphana wangena kakhulu ngathi ngama-primary elections. So kunkwana kulelani sideline lana bakhona abanye abaningi abakhangelele ukuthi ziningi izinto abazibenefitayo ngokuthi uTrump abe ngokukhona kwakhe khonokwana. Ngendlela imithetho yakhe athi efika wayifaka eminye esapota kakhulu izikhulu zakwele Melika, yikho sekuyenza kakhulu ukuthi uTrump elokhu eqhubekela phambili lokhu esasekhona.
Ye, ngezinye indlela singathi isimo sakhe kuyini ngayo okwenza abe lokhu elosekelo?
Into eyenza ukuthi uTrump aqhubekele phambili elokhu elosekelo kungenxa yokuthi abanye bathanda nje indlela akhuluma ngayo, akhuluma ngayo engathayi inja yefihlumphini. ngumuntu othi nxa ekhuluma akhulume nje into ayibeke njengokuba injalo. Kodwa ke okunye konkwana ukuthi babona ukuthi indlela akhuluma ngayo ukuthi ufuna ukuthi abuyisele ugqozi lwe-America back to ebantwini base-America. Baningi kakhulu abakuthandayo konkwana, njalo baningi kakhulu abakwesekayo konkwana. So ezinye izinto noma ngabe uyona sebengazilikhangela ukuthi kodwa ke nxa simkhangela yena ikuyini okukhulumayo, ulimi lwakhe ulisebenzisa ngendlela eyenza ukuthi abantu laba abayibo abamesekelayo bamthande.
Lo mnumzana Tifadube isizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane. Sixoxelaye ekhona le eBilitane. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255. Ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Yesizwe umculo kazintsha ziyamluma ijaha lecholocho elicola liseGoli uthi singamandebele. Ngelo umculo kazintsha ziyamluma esithi singamandebele. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Udubo lokusilela kwamafutha ezimota usele inhlala yenza solufike kusibanga isibi elizweni. Abanye abatshayeli balala endwendweni. Isikodlo sommeli weZimbabwe kwele South Africa sithi silokhu sidingisisa ukuba umnumzana Primo Dube ocatshangelwa ukuthi nguye wabulala ipholisa eSouth Africa engabe isizalwane seZimbabwe ngempela. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.